So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 23 kuNcwabakazi 2021 igama ngentukami lenkomo nanzi ezihamba phambili
ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu
kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthumisa lelo cala
abanye bathi abavumelani lesinqumo esokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi
abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha abafuna ukuthi abantu bengazwani abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle
Umnumzana Walshman Ncube uya kulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 165 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe icoronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amabili 4249. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 122,652. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,776. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,181. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,312,417. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebeyisigidi esilengxenye 1,460,162. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube yena othi laseGwanda lomkhuhlane usudedile. Kepha uthi lokhu akutsho ukuthi usuphelile.
Kuwe wachova sibili izinsuku kungazange kuzwakala ukuthi ngapha sokulomonakalo. Sibone ukuthi kube nganeno labantu nje khonokhana ukukhwela komkhuhlane uthatha abantu. Basuke bakunanzelela ukuthi ukulandela umthetho weWorld Health Organization kuyaphathisa empilweni zabantu. Labaningi nje ngingavakatshela ezibhedlela nginanzelele ukuthi abaningi abantu bahambile sibili ukuyalayina ukuthi bahlatshwe ukuthi bazivikele. Ngoba kuba ithusile kakhulu ukuthi abantu abavele bebazi basuke be nyamalale ngalo mkhuhlane esithembela ukuthi kuzasiza abantu abaningi baqedisise ngoba belolwazi njalo ukuchisa lokhu sesithembela ukuthi kuza kubhubhiza lo mkhuhlane uphele endaweni yonke yaseGwanda
ngokwehla kwamanani lawa singathi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe livulwe yini ngokubona kwakho
Yebo lomkhuhlane suyehlile kodwa akutsho ukuthi sesingajaha sithi thina izikolo zivulwe sithi thina amabhizimisi sengasebenza ngendlela akumele asebenze ngayo sivumele nje abantu abavela kwamanye amazwe bengena ngibona engathi sabe sesuke sajaha kakhulu ukuze asenza ukuthi siphinde sibuyele emuva sithwale nzima kodwa nxa ilizwe lingazinika ithuba lokunanzelela likhangelele ukuthi like libonisise ngempela ukuthi lo mkhuhlane siyehlile yikho lapho singabona khona ukuthi hayi sesingaya sivule izikolo sivule amabhizimisi sivule nje uhamba kwabantu besiya edorobheni leli besuka kwelinye idolobho kodwa kwakhathe singibona ngathi sebesuke sajaha kakhulu nxa singahle sokuqalise sikhangelele ngakhona lokho ukuthi umkhuhlane lo sisehla ngibona lokho kungayenzakala ukuthi sikwenze nxa sizinikele ithuba lokuthi sibonisise ukuthi ngempela kuyini okwenza ukuthi umkhuhlane lo uyehle sibe sesiqhubeka sibamba lolonyawo sihamba ngaleyo nyathelo ukuthi kuqhubeke phambili kusehla andubana konke kwenziwe kuthatha inyathelo ukuthi konke kuvulwe kodwa singakujahi ngoba kuza silethela uhlupho kusasa
kuyini ongakuxwayisa
kuZulu wonke weZimbabwe singasuki silibale ukuthi umkhuhlane lo ufana lesela elingakulibazisa ukwenzela uyekele ezifuyo ziphumele zichake egcekeni libe selithatha kuhle asiqhubekeleni phambili sisebenzisa ama mask esivikela kulowo mkhuhlane kukanti lalabo abangahlatshwanga yekela ke kuhle ubana sizivikele sigcwalise okuyikho kuzasiza kusasa ukwenza ukuthi sihlale sivikelekile ngebese sithi ke kuhulumende weZimbabwe siyabonga amanyathelo ababe athethe okuvikela ukuthi uZulu wonke abe ngumuntu ovikelekileyo ngokufaka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bangayenelisi ukuthi bahlangane andubana lo mkhuhlane ungachithe kugcwale indawo yonke. Engakutsho ukuthi nxa singaqhubeka okwesikhashana nje lapho umkhuhlane sudeda uyehlela phansi sike sime nje ukujaha ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane uswele ithuba size sponti ngempela umkhuhlane suyehlile waya phansi.
Umnumzana Morvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residence Association. Abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugu rawundi ezigabeni zazo. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelendi ngomgqibelo. Kuvunyelwane njalo ukuthi induna ngenduna izakhulumisana labantu bayo bavumelane phezu kwezinto ezifana lokungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa yilumbuqazwe njalo kukhulunyiswane lalabo abahlukuluzwayo ngendlela ezitshiyeneyo. Umbiko wethulwe yihofisi kaMnangagwa uthe njalo uhulumende uzangenela kuphela ngendingeko ezifana lemali yokuhlawula labo okuyabe kufunyanwe ukuthi kumele bahlawulwe. Oncintisa efuna ukukhokhela ibandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo oyindodana kamoyi umnumzana Joshua Nkomo ngomunye wabakusolileyo lokhu esithi lolu hlelo alumelanga luphathwe ngalindlela. Ocubungula izombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana laye uthi uMnangagwa lezinduna balahlekile.
Izinduna umuntu engabulala umuntu esigabeni kazela mvumo yokuthunisa lelo cala. Kangiboni ke ukuthi mina izinduna sezaba lamandla ukubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent commissions ukuze kuvele ukuthi khona igugu round yasuka njani ngobani ababulala abantu kutheni bafa njani lokuthi siqhubeke siyaphambili. Nxa izinduna zingabamba leli qhaza zodwa angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma ngekomishini ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathe loludaba kodwa ikhona iNational Peace and Reconciliation Commission
Ikomishini le kumele sibe kwazi ukuthi imjipa ekaMnangagwa enza izinto ezifunwa nguMnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo ngwe isikhulumeli Obed Gudu ube lilunga le MTC wabhazuka waya kuzanu wayamkelwa nguMnangagwa State House Dudu usephiwe isikhundla soba ngusikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa ngeGugu Round athi hayi Gugu Round kayiqakathekanga ayiso yengxenye yezinto abazaziqakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo commission kayilawa amandla sebenza. Okwesibili commission le ireporter kuminister onguza reporter kuMnangagwa. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa icommission le izabamba igudawo leGugu Round izaluphatha ngendlela eqiniso indlela yokuthi into zihambe ngendlela eqondileyo. Kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi thabise uMnangagwa ngoba nguye obabhadalayo nguye abareporter kuye nguye kumele bamthabise bamjabulise. Icommission le uzananzela ukuthi silesikhathi eside ikhona kodwa ka kula esesikubonile esengakubamba ngeGugu Round sinanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu daba?
Ukukabili inkokheli. Okokuqala akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. Banxa sifuna ukuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protectwa. Abantu bahambe baye testify ku document ukuthi khona kwahamba njani. Yi starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe njwa ikhothe phezulu i Supreme Court kumbe High Court ibe i-commission ekhangelwe yi Supreme Court yi starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo ngababinywayo ngozaphu izibukhokheli bomdaba amaizinduna ama-church wonke umuntu lama CSO lama nje wonke umuntu aphatheke yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhombandlela. Nxa enelisile upresident ukuthi ayenze ipolad yakhe nomisizo umsebenzi singawuboniyo akayenze iqulo eliphoselebe njengepolad elama-church elama-NGO elilabantu bonke nje ama-victims abafelwayo wonke umuntu abe khona kube yithi sonke collectively xesithi kasenzenini lokhu hatshi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so ngoba naye enjalo siyakwazi ngumbulali uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena kugcine icala lesidla yena.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusaswe. Sehlulekile ukukhuluma lezinduna kanye lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba. Omunye wabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Walshman Ncube uthi kungamanga ukuthi usephumile kuleli bandla. Eloba enkundleni ye-Twitter uNcube uthe leli bandla yilo ikhaya lakhe. Ngokunjalo uthe akayindawo. Uthe uyamsekela ngokugcweleyo umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Uthe njalo labo abathi usephumile kuMDC Alliance yizitha ezisetshenziswa yiZanu PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha, abafuna ukuthi abantu bengazwani, abantu abathanda ukubona yonke into vele ingahambi kuhle ngoba babefisela ukuthi kube lengxabano ebantwini abasekela uMongameli uNelson Chamisa. Kusobala ukuthi nxa singacabangela abantu abasebenzela uhulumende, sicabangela amabutho asebenza nsitha ukuthi yiwo angabe kwenza lokho. Yikucabangela phela umuntu imicabango awalelwa ukuthi uyelula ingqondo.
Uyatsho phambi kwabasekeli benu ukuthi libambene akula kucabana okukhona njalo abasoze babone ibandla selidabuka phakathi kuyiwa kukhetho.
Nga abantu bengabazinkuni sithi yinyandanye ngoba lokho okukhulunywa yilabo ababhala amanga ayisikho. Abantu babambene akula muntu ophume phakathi kwebandla ngoba phela niZanu PF ifuna utshengisa
uzulu ukuthi i-alliance le vele akula alliance ifuna ukuthi yona abantu bethi khona akula kuzwanana ku-alliance ayilokhu ayisikho abantu babambene abantu basekele umongameli uNelson Chamisa abantu beqaphele abantu laba ababhala amanga bengathathi yonke into nje abayibona ku-social media njengeqinisa into ekhona ukuthi i-MDC ibambene sikhuthaza abantu ukuthi bayoregister ukuvota ngoba sibambene uthilo umfo kancubela phana ukuthi usebenza lo mongameli uNelson Chamisa umsekeli kamongameli ubabu Tendayibithi lo mama uLinet Karenyi Khore so hayi akulomnye umbiko ophikisa lokho
umnumzana Swithanchirodza isikhulumeli seMDC alliance kobulawayo Ibandla lezano PF lona lihleze likulandula ukuthi liyangenela kundaba ze MDC. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwabesifazana kuZanu PF olwe Women's League kobulawayo solukhethe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emele lelibandla kukhetho lukamongameli ngo-2023. Iphephandaba lethe Herald lona lithi umongameli Mnangagwa olubhekise kweleZambia namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Hakainde Hichilema kusasa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, wasakazi weStudio 7. Okhulumayo nguLenmo eGaria, eTholotsho. Ngiyalibonga indaba ezimnandi kangaka elizikhulumayo. Ezithi kufike endlebeni zethu, lisinike isibindi ukuthi lathi sivote ngamandla, sinqobe izaniphefu. Sizamvotela uChamisa kuphela ngenkani. Sifuna inqobe. Esilonga ukusetshenziswa umthetho uChamisa nganqobe yangena kuphela esikhundleni. Akula ntando le uta kona umuntu uma enganqoba kangene esikhundleni uyangena kuphela bantu bezimbabwe lingasabi ukuvota lisabi ukuthamisa kasoze angene esikhundleni uma enganqoba uyangena kuphela ngenkani uma enganqoba sivoteni ngamandla sinqobeni ngiyabonga
Salubonani balaleli weStudio 7 maZimbabwe. Angazi ukuthi abantu laba abacabanga ukuthi uMnangagwa bengamkhipha ukuthi bazalele kuliphi lizwe bavela kuliphi lizwe. Angazi ukuthi ngo-1980 babengaphi. Unkomo izaphu iwinile yabe ithathelwa ilizwe laphiwa uMgabe engawinanga. IZANU kusukela ngo-1980 ayizange iwina ama-election kuze kuyefika namuhla ngabantu bobutsotsi ngabantu abenza izinto ezimangalisayo izinto zokugebenga i-MDC ayingeke yalithatha leliyana ilizwe leliyana abangeke bayale chance ukuthi bengawina even bangawina kwehlula 2-8 yawina kwehlula ukuthi bethathe ilizwe ya kuzikhohlisa nje ukuthi badlala phela ngeengqondo zethu nje ukuthi angabalungisisa kuphela bebambana lezanu kuphela kulungisisa ilizwe kuphela abantu beqhubekele phambili ngezimpilo lokhu abakucabangayo anguboni ukuzenza akala mina come 2023 lizagijima tesilidi abanye baza kufa abanye bazadutshulwa yonto badutshulwa abanye daylight kwenzakalani umbani wangenela indaba yakhona umbani wayilungisa indaba yakhona zinukeni amakhwapha izanu ezilonga uMnangagwa lishiwo engabe khona forgotten smile
Sanibonani komthwakazi ngibingelela wonke umuntu wase okomthwakazi nakho Studio 7 wonke nakodungamile inkomo ngibingelela nonke sithi siyawuthanda lo msakazo lezindabeni sinika zona siyazijabulela kakhulu ngoba siyazi konke okwenzakala elizweni sikhona lapha eSouth Africa siyakujabulela lokho mpela njalo sibonga nalo ophethe upresident wethu mayethakaphume elizweni esihlalweni edli ziphiwe hayi sifuna ukubona impela ukuthi khona ubuzo bese busa ngenkani yini siyavota noma ikanjani hayi siyacela impela ukuthi akuke kutshintshe kube khona utshintsho sesizwile bakithi siyacela mina engikhulumayo inkosi Nathi Ndlovu ozalwa eKhese maphisa ngiyabonga
Salibona mazimbabwe amahle ngiyalibingelela kakhulu ngilapha eBotswana eTutumi ngisuka esigabeni seNkayi eDolahali bedakamila ngiyalibingelela lonke naphela ngiyalicela bakuthi zihlobo zami ukuthi asizameni ukuthi sibambananeni sizame ukuthi sihambeni sonke siyevota sizame ukuvota sibe sikhiphe ibandla leli asikhaleli okuningi sikhalele ukuthi sikhiphe ibandla leli selihluphile leli selisibulaleli lizwe nxa likubona shuwa khathi sisemazweni sithi hey sithwele nzima uyabubanjwa njengenye into kuzokuthiwa ngobandla abakhulumayo sithi ngabantu kade ngamazimbabwe asenziwa njengabantu bakithi zihlobo zami asihambeni siyevota sonke ngobuningi bethu le makhaya sukumanisa nesivota njalo futhi sizamene ukuthi sivale bakithi sifake amamask umkhuhlane wenxa ungathini ungawehla nankhaya ukuthi sivoteni bakithi sibakithi sesidiniwe bade sesidiniwe bakithi sesidiniwe lathi sike sizame ukuthi sike sihlale kwelakithi shuwa ngenkulu enkulunkulu bakithi siyafisa ukuthi inkosi ingenele phakathi ifake isandla sayo bakithi sizame ukuthi lathi siwine shuwa siyacela bakithi cela konke la kumlimi shuwa
sabazwe studio 7 abalandeli be studio 7 ngajabula kakhulu manami leli izwi lami lingafika lelivule lifike kubasakazi nami izwakale ngikhuluma umbono wami enginawo ngikhala ngokuhlukumezeka kwabantu amalungelo awekhumani ezweni lakithi awekho sibili ezweni lakithi ngikhuluma ezikhulunywa ngalabo mnankagwa labo charama laba bathatha lento le bayenze ngani into efamily yabo ngani into eguma akusento eguma lento abaningi uma bekhathele abaphume kunjalo abantu ababavoteli abayeke phele ku-rika amavoti phela impumelelo nasifuna ukwenzela abantwana bethu kusasa ngoba abantwana uma benza kanje abantwana abanakusasa siyacela mpela wana uma amazwe ami angafika kubo labo ingajabula kakhulu
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Uganda izolo belikhangelelwe ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezedlula ikhulu 145. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi inkantolo yeSupreme Court kwele Malawi isiguqule isinqumo sayo sokwesula isigwebo sokulengisa. Lokhu kusolwe ngabanye abathi akula muntu omele etheswe lesi sigwebo lanxa edale icala elibinjani. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi amabutho elizwe lakhe aseqhelise indawo lapho aqaqele khona igceke lendizamtshina edolobheni leKabul kwele Afghanistan ukuze izizalwane zeMelika kanye lezaseAfghanistan ezazisebenza lamabutho lawa ngesikhathi sempi zenelise ukufinyelela indizamtshina zihlengwe yiMelika ziphume kulelo lizwe. Lokhu kuza ngemva kokugenqulwa kukahulumende weAfghanistan liqembu leTaliban. Kubikwa kule ngxabangxoza enkulu eKabul ebibangela ukuthi inkulungwane ezifuna ukuhlengwa zehluleke ukufinyelela indizamtshina ngoba amaTaliban evale indlela. Kumbikwa wethu leizolo uBiden uthe lanxa esima ngohlelo lwakhe lokususa wonke amabutho eMelika kwele Afghanistan ekupheleni kwalinyanga. Isikhathi leso silakho ukwengezwa nxa kuyikuthi ukuhlengwa kwabantu kuyabe kungakapheli. Uthe njalo kusukela mhla ka 14 kulinyanga amabutho eMelika ahlenge abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000 besuswa kwele Afghanistan. Ukuhlaziya loludaba sixoxele intathelisindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba ya Afghanistan izisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi isanenzela ukuthi America ibise Afghanistan for iminyaka engaba ngu-20 and America bekuyiyo esingathi isibona ngokuhamba kwenhlelo zeAfghanistan i-governance yakhona. So kutsho ukuthi ke ama-structures wonke ayi-government ye-Afghanistan ebesesekelwe kakhulu yi-America. Kweze security America bekuyiyo ekadiphethe ukubangele ukuthi ama-Taliban ahlale esemngceleni engekho lapho oluzulu khona. Now for 20 years abantu be-Afghanistan bethembele kwa-America, bevikelwe yi-America, uhulumende wabo efakwe yi-America, esesenza izinto ngendlela yesi-America. Nawo ke bese uvuka leso sivikelo sesingasekho. So yikho sibona ke ukuxokozela ukukhona lokho i-case ekhona enzakalayo le ikakhulu nxa sibheke e-airport abantu abazabe ukubaleka khona. So lokhu kuvela ngokuthi isivikelo esilibutho le-America asisekho. Isivikelo esingamabutho amanye ale-America awasekho. Osukwenza ukuthi ke kube lula ukuthi ama-Taliban enze santando ngoba amasocha wona ngokwawo awe-Afghanistan lawo ebethembele kwe-America okuyibo kade kubasiza. So lokhu kubuhlungu kakhulu ngoba kuthi abantu be-Afghanistan be-exposed bengela muntu ongabavikela. Nawo-ke ama-Taliban ahle abuya azithathela ilizwe.
Ngokubona kwakho uMongameli Biden ube mele aluphathe njani lolu daba?
Indlela uBiden kade kumele asebenze ngayo nokuthi ke baqale bebone ukuthi amasocha lamapolisa i-security cluster ababona ngezokuvikeleka kwelizwe le-Afghanistan, amasocha abapolisa labanye abanjalo sebelawo yini amandla ukuthi nxa sebechiwe boda bengenelisa yini ukuvikela ilizwe from ukuhlaselwa ngama-Taliban ongamanye amazwe abagombolozeleyo. Kodwa ke sananzela ukuthi hayi lokhu akunjani akwenziwanga. Kulabanye abahlaziya ezokuvikeleka kwamazwe bake baletha imbiko yokuthi hayi i-Afghanistan ama-systems ayo a-weak okutsho ukuthi ke isafuna ukuncediswa. Kuyimbono uBiden angazange ayilandele egijimisa yena ingqondo yokuthini esithembiso asenzayo lesithembiso esenziwa nguTrump ngaphambilini lesithembiso esenziwa ngu-Obama phambilini esokuthi amasocha e-America kumele aphenduke ekhaya. So ugijimise khona ukhana phambili wakhohlwa ukuthi kulabantu be-Afghanistan akade sebethembele ku-America. Impilo yabo yonke for iminyaka le ngu-20 edlulileyo ibisiphephile from ukuhlaselwa ngama-Taliban iphephiswa yokuthi kule America ebavikela elizweni. Abantu besebekhona ukuphila ngentando abayifunayo kwenza konke abakufunayo bekhululekile bekwazi ukuthi bavikelekile kulamasocha awe-America abasizayo la amanye amazwe awe-NATO asebenzana ne-America empini. Kodwa ke leso sivikelo nxa sesingasekho kutshona kutsho ukuthi ke ama-Taliban asengazivuyela ahlasela abantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abanye bathi kabavumelani lesinqumo sokuthi izinduna yizo ezizakhokela uhlelo lokulungisa udaba lwegugurawundi. Umnumzana Walshman Ncube uya kulandula ukuthi usephumile kubandla le-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi, uNtungamilinkomo.